ubaba uSipho uresignile ngibekubeke phansi kuDP lapho kade ngivice president khona weza kithi kuPeople First ngikhuluma nje namuhla ntambama ubulawayo sifinda lokho ngathi press conference ukwazisa uZulu ukuthi ubaba uSipho bekhona yamamukela ezandla zonke ibandla leyakhula kabuya ngayedwa ube labaningi abakade bekuleadership nationally emathi north lakobulawayo lemathi south nabanye abavele ezabelweni emakhaya kubotsholotsho kubowandi wonke kade bekhona wabuyile kuZimbabwe People First.
Ubuye labantu abangakhi
akade bekhona lamuhla esibavezileyo esibatshengise onozindaba kade kungabantu abangaba ngu-100 ikhulu aba i-100 lawa yibukhotheli akade beku-PDP kumaprovinsi kuma-constituency kuma-district ukuthi ukuthi abangaphansi kwabo abaningi bakhona bafele besemakhaya bezendlini yabo azange felelise ukuthi bonke bathwalwe ngamabhasi babuye lapho abantu esibakhangeleleyo amabiso amagama esiwatholileyo bafika ku-300 kasikhayele ukuthi ngemva kwalokhu sizahamba kuyefika emakhaya khona bendalo nje sibavakatshele ibaqoqe kuhle bazababaningi kakhulu okwenzela bonabo abazezwe lamuhla.
Uthe litshela ubaba uNkomo uthe sokutheni kubandla le-PDP okwenze wabuya kini.
Ubaba uNkomo ukhulume njengomuntu omdala wathi yena lapho asuka khona uthe kwathiwe kodwa ubonile ukuthi lapho aya khona mbe lapho azakhona kathesi kuzoncedisa ukuthi kutshintshe uhulumende wezano lowo khona. Uthe yena ngombono wakhe nabantu kade vele bakhokhela bese bemfuqa bethi ubaba uNkomo tshela usikhokhele ngiya ku-PPFS ngoba yiyo iphathi abayikhangelele ukuthi iyakhula izakhula yenelise ukunqoba izame ukhetho olubuyayo. Yikho-ke bathe ngcono bafake labo izandla zabo khonapho.